So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso zabo dokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19.
Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga, ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi.
Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khube sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhube wayekhona emhlanganweni we-standing committee owenzwe ngeviki edluleyo ngamanga ngoba wayengekho.
Umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakhe akufani noko umuntu wonke.
Umongameli Joe Biden usethule umthetho oza kwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula ukuthi bengazangena elizweni leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso zabodokotela labanye abalwela ilungelo loluntu sebesole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. UMangwana wethulela imbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo esithi bakhona abanye odokotela abangababulali abafuna ukubulala inkokheli yezanu PF. Sikhuluma nje sokulabaphathi intambo bakahulumende abane asebebulewe i-COVID-19 njalo abanye bathiwa ibalalise phansi. UMangwana ucitshile umbiko wakhe ngemva kokuba inhlanganiso zabodokotela ezibalisa eZimbabwe Doctors for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association zisole amazwi la. Zimkhumbuza uMangwana ukuthi kulabo dokotela abahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sixoxelwe Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMangwana iveza kahle kamhlophe ukuthi kabahloniphi odokotela, kabahloniphi science. Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga, ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi. Yikuhlasela isithunzi sabodokotela lokho okuthiwa ireputation ngamazwi angafanelanga akhulunywe angasiloqiniso. Aveza kahle kamhlophe ukuthi abakwazi abakhuluma ngakho. Abantu abafayo baningi kakhulu, ababulawa ngodokotela. Ama ministers afileyo uchwane kakhulu lawa kabulawa ngodokotela ayafa ngoba avele kuyafiwa ku-COVID-19. Esikubonayo ukuthi ama-ministers kahloniphi imithetho yomhlaba ye-COVID-19 ngabahloniphi imithetho yomhlaba eZimbabwe. Bayathelelana ngokuba besenza amadili lamaphathi ama-birthday party bengabantu abadala kulokuthi bavikeleke bahloniphe umthetho. Abahloniphi umthetho benze lokho abakutshela abantu, bengakutshela abantu okunye bona benza okunye.
Kahle kahle kuyini okungakusenzakala lapha ukuthi baze bakhulume into enje? Into azicabangela ngayo yena uNick Mangwana kumbe kukhona abake bakukhulume ngabe bonke beyinkokheli yezanu PF ngenxa yokufa kwaba kwenkokheli yona ebandla lona lelo?
Into ayikhulumayo uMangwana ayimangalisi ukuthi ikhulunywe, kayisho ngqondo yakhe yedwa, ingqondo yabo bonke abaphezulu khona ngale, ngokuba vele kabelatshwa eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa eChina la kwezinye izindawo bavinje nje iCOVID-19 ukuthi bangayikhona. Ngakho ke kakumanga lisho ukuthi ubone becabange lo dokotela bethu ukuthi bangabathakathi. Thina sesajwayele ukwelatshwa ngodokotela balapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi balolwazi, bazama ngayo yonke indlela lokho abangakwenza esimene esinzima kangaka kodwa ke laba sebajwala ukubanjwa ngamanye amadokotela kwezindawo yingakho bebabona odokotela bengabathakathi kanti ke uqhakathekile ukuthi upresident aziphathe ngendlela ehlonipha iCovid-19 ominister labo ngokunjalo bangakhuluma okunye benzokunye bangafundisa abantu okunye benzokunye bangathi abantu bangayemadilini bona bayemadilini bangathi abantu bangayemayo kuma birthday party bona baye kuma birthday party kumele bahloniphe imithetho yomhlaba bavikeleke lesizwe sonke sivikele ngokuziphatha okufaneleyo
umnumzana efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane lecoronavirus eCitizens COVID-19 monitoring mechanism njalo engcwethi ehlaziya ezombusazwe kube khuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo
Ugunjalo nje
ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 izolo elizweni jikelele abedlula amakhulu amathathu 313 babanjwe leligcikwane izolo bonke ngabalithelelwe elizweni njalo iningi labo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa 157 ngabe Harare kwalandela abakobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana kwababhubhileyo iHarare iyakhokhela njalo ngabangamachumi amabili kuthi lezi ezinye izigaba lazo zaba labanye abalutshwana ababhubhileyo isikhulumeli sikankosozana Thokozani Khuphe Siti amazwe esikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube akuthi ukhuphe wayekhona emhlanganweni owenzwe ngevike edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho ibandla leli lenze emhlangano wedale lenkokheli emqoka standing committee ngevike edluleyo kusetshenziswa inhlelo zobulembu beinternet isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube watshela iStudio 7 ukuthi inkokheli yonke yebandla yayikhona emhlanganweni lo
akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse social media ngakho wonke umuntu kwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhukazwe weCovid-19 kumele ilizwe lenzeni kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisa ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancetsana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi
lo ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla leMDCT siphinde saxoxa lesikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi uMakhuphe wayekhona na emhlanganweni lo
ngikubingelele umsakazi ngibingelele labalaleli emakhaya umama uGqirha uKhuphe nizokhumbula ukuthi wabanjwa umkhuhlane weCovid mhlaka 30 utheze banjwa iCovid ke hayi wasesiya ku-isolation namanje nje usalwisana lakho njengoba bengingasho maphambilini kwami kwamanye ama interviews esiwenzileyo ukuthi umama ukulokho abakubiza iremission ye cancer so ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke kukuphendula direct umbuzo wakho hayi umama akaka attend any meeting akakhulumi lutho lwepolitics from mhlaka 30 lokhe wabanjwa lo mkhuhlane we COVID-19 usalwisana nawo nje into aseyikhulumile kuphela angitshele yona ukuthi abantu abenze konke okusemandleni ukuthi bangalibambi leli gcikwane le COVID ngoba hayi liyabulala ngempela
yena kodwa uthini ngodaba lobukhokheli bebandla le MDCT elokhu ezayiphikisa yini impumela yokhetho olwenziwayo kwakhethwa umnumzana Douglas Monzora
engakaguli umama uzokhumbula ukuthi uke wabamba press conference nami ngengabamba press conference ngikhuluma izinto ayengitshele zona ngokwazi kwami and le position ngiyazi ngakashintshi ngoba ngeke ngakhuluma nami nobaba uprofessor Madu ethi ulinde ukuthi umama asile bese beyaqala ukukhuluma kodwa into ayikhulumile ukuthi hayi awukaze nje akungeke nje kulunge ukuthi lo kya kwenzekayo kuvumakale ukuthi ikhona ngempela okubhalwe ku constitution eyo party even nelizwe nayo ne supreme court ibingacabangi phela ukuthi abantu bazochaywa abantu baphoselwe phandle kwenzakala njengendlalana la kubonayo kumabona kude oemlenjini lana ebizwa ukuthi ay internet so ngimgcine elapho bengingakezwa okunye okungayisikho lokho angifuni ke ukuthi bese ngiyafaka amazwi emlonyeni nakhe kodwa ngifuna ukuthi ngimgcine elapho nje ta so sizozwa ma esengathi uyalulama mama ukuthi inkulumo yakhe lo babu uprofessor Maduki hambisi yakuphi
lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika nkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iziphathamandla zikahulumende ezimbili umnumzana Joel Madiza lo wayengumkhokheli wamapholisa emajele umnumzana Barazai Zimondi baphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe njalo bazabekwa kuyona le iviki kodwa akukhulunywanga ukuthi nini. Omunye wabo umnumzana Sibusiso Moyo uthiwa uzabekwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Bonke bona laba ababhubhileyo babulewe yi-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet le-News Hawks lithi wayeyingcwethi kugatsha lwezokukhalipha kwezomvikela umnumzana Zephania Nkomo kasekho. Unkomo ubesebenzela inhlanganiso eqoqa imbali yevuyo lezibra iMafela Trust. Unkomo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona ngeWhatsApp.
Njengoba lo studio 7 ninjani hatina siyaphila sithandile uChinese phambili uChinese makuphe pass sikhona thina sengavota uChinese 2023 kafika masini sengavota babu uChinese igama amandlovu
sasayibonani sasayibonani lonke lisebenza kustudio 7 ngizathanda ukuthi lami into ifahlafahla nje okuncane ngokuthetheyo mina into engikhala ngayo ukuthi sokuthiwa lockdown futhi ekhaya abantu laba debebuyile ekhaya bethi bazayenza njani bayenza njani la abantu ababuyile ekhaya ngoba abantu vele kade bebuye ukuthi bazodlala ilokho ikhefu besekhaya bona manje uma sokuthiwa lockdown abazakwazi njani ukuthi bebuyele emsebenzini moza ukuthi baphelelwa emsebenzi so hayi ngiyacela ukuthi hayi upresident kazame ukuthi like elokhuze ngoba phela abantu abasebenzela ukuzenangeke bekwazi ukuthi bephile lapha ekhaya ngoba njengoba kulendlala engaka ekhaya babezama ukuthi labo beziphilise manje uma selibavalela lena ekhaya ngama-lockdownini ishinthi benze njani mina engikhulumayo ngikhulumani lapha elokuzeni ngiseplanpla ngeke ziqambibiswe
Hello Studio 7 mina ngibonanga abantu laba abasola kakhulu bethi hey America hey sizitshengisele kuthini kuntheni ungathangani ngabantu bezano laba abafuna ukuthi kuthiwe ama-sanction kakhutshwe hey afakwe ilizwe laleselilamanye ama-sanction yalo ungakhangela abantu abadistractive vele ngabantu abamnyama kulokho ngabantu abamnyama kusuka lapho ongelamizi kusiyaphephela kwala America kusuka kusuke violent kwalo kusekela izano kwesokudistort izinto eziningi kwesokufuka ukuthi kuthiwe hey America umhlaba wonke kuyini America la yilizwe khulokho kukhulunywayo utrump idemokrasi yabo iright masking ngoba kathi bekungakadutshulana labantu bekungakaboshana labantu ngakulapha izano yabisifake 10,000 abantu ejele 50 bebulewe ezebejijele kweindawo. So please bantu abamnyama akelekele ukhuluma indaba zeAmerica uyeli ukhuluma ngokwenu kwezano kwekhaya lapha. That's rubbish.
Sanibonani, sanibonani njani. Ngathanda ukulalela indaba zeStudio 7 ngiseSouth Africa ekhaya kuseBlumtree. Into ekhona ukuthi angazi ukuthi ngingazithola kanjani okanye ningakwazi ukuthi nibe ningisendela kule namba yi. Ngiyabonga, ngiphelela nami khona pha, nginawo amane.
Zinzima ngikhuluma nje namhlanje impuphi ikhwelile kunzima abadala abasebenzi abadala izibaphinde basuke kubonyu kubo Christmas imali yakhona iphelile so abala manje uthenga imbe wulfele okay yacina last year September kunzima ncedani ncedi la ngabozukho befike lathi sikhona sizafinyelela ukugada noma kuyiCovid kushe. Yabonga mstudio.
Sanibonani basakazi beStudio 7 ninjani. Mina ngumkhokheli Ndlovu ngiswayela ukufana kodwa kwamandla ngisebhotane phembilele ubaba otitshanisa kule phathi lili sithi lile phathi linalivuka izolo into zephathi lizeli zikhuluma yi-250 kuphela ekuthaywa hlana ama-250 kuphela kateso uzabona umnyaka lolowo ziyaphela imizindane ezabakhona ukuthi isitha ngeke belisinqobe lisenzasi kateso kungiwanzura uyadlelana lomnangako ithi-iphathi enkulu sizabona msakazi.
Linjani bantu beStudio 7, siyabonga kakhulu ukuthola indaba eziqondileyo elisitshela zona nsuku zonke. Mina ndombuzo nje kulobaba lo othena kubizwe uChamisa abuye ezochasisa ukuthena ule party uyazizwa nje nalomuntu ayinto ayikhuluma yena kahambe ebuza uMonzora wathi lo makhuphe ukuthi khona abantu abalabo bangaki nxa esitheni uChamisa kala party uzama ukuthola kayazi into akhuluma ngayo lomuntu lo.
Ngiyelela kuStudio 7 igama lami uBheki Moyo wasetsholotsho omadabu ezibomvu. Ambonga nje labantu bakithi endaweni esembonile ukuthi bayazama labo thesi sibona nje ubaba usebhuku usadingani uyabuya nje nama-sanitizer emngcwabeni kumbe emhlanganweni ebuya nama-sanitizer nikeze umvillage worker ehambe efafaza abantu izandla labantu sibile emngcwabeni lapha bayakwanisa ukuthi begqoke ama-mask. Kodwa-ke ngingazile ukuthi yi-social distance engabona nje eBulawayo laphana sihamba sivikana namaphoyisa kodwa emabhasini kaZukho anzange ngimbone i-social distancing ngoba nje siyabe sihleli nje ukuba nje sigade amakhombi. Kodwa-ke hhayi bona nakhona bayasanitize manje akusafani nakudala. Lami nje ngibingelela emsakazweni abasakazi bakithi abasakaza izindaba ezimnandi. Ngifisa nje nami ukuthi lami ngingathola ithuba ukudlulisa amazwi afana nalawo ukuthi ngaye lezigaba zonke emakhaya abantu bayagqoka amamaski. Ngiyabonga abalaleli, mbonge nabasakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba womhlaba owe-International Criminal Court uthi usubophe owayeyikhokhela ibutho leseleka elakwele Central African Republic esetheswa amacala ombhuqazwe. UMahamad Said Abdel Kani ubikwa eziningele emapholiseni. abatshengiselayo edolobheni lakwele Dutch ele Eindhoven batshise izakhiwo batshaya amapolisa ngamatshe bebhikitsha phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus abathi kumele yegethiswe. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule umthetho ozenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe abalisa ele Brazil, UK lamanye amazwe awezokazi le Europe ukuthi bengazangena elizweni lemelika kumizamo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegciwane le-coronavirus elitsha elibikwa lilobukhali njalo lithelelwana lula. Lokhu kwenzakala inani labaligciwane leli kwele Melika selisedlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kwabhubha abazinkulungwane ezingamakhulu amane 417,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas.
Umnumzana Gande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke umhlaba wonke kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni leDallas eTexas kubi kakhulu sibili umkhuhlane uyamemetheka njalo sibona indawo eziningi zivala njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani babe ndawonye babe baningi abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili kuyabonakala lenani labantu ababhubhayo kumbe mhlawumbe ngithi abawubambayo ibonakala nje likhwela ngakho hayi kunzima sibili umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni kuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le COVID-19 kodwa ke sivumelane ukuthi hey ziningi into esezikhulunywe lapha lezi zibizwa ngolimi lesingisi ukuthi ngama conspiracy theories engakuchaza nje ngesindebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezethusa ezenza abantu bethuke xa kukhulunywa ngaleli Jackson ngakho abanye bayesaba kungesikuthi kabafuni kodwa nje ngendlela nje okulenkulumo mayelana nayo le Jackson kwenza abantu besabe njalo abantu balelungelo lokuthi besabe kodwa ke sinanzelele ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ungaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson ngakho ke kunzima mnumzane sisake sibone ukuthi kuzophetha ngani sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga umzimba wami usubuhlungu ngapha la ngapha kuyethusa khona kana abantu ngakho okwakhathesi hayi kunzima asazi lokuthi singathini kodwa yebo bakhona mpela abantu abathukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Lamdlam umadlela sikhobokhobo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba inhlanganiso zabo dokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabodokotela abacatsha ngeCOVID-19 isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni oyenzwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho umongameli Joe Biden usethule umthetho ozakwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo noChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.